Nika irulinya chaka 4 October.
Sikhuluma nje umama nalo umphathi umphathi sikhuluma nje umama lo umphathi isikolo ungapi?
Kwesinye isikolo ewandla bente lucela ugosi ewandla. Amike sinye isikolo ewandla ugosi. I'm sure bazaba le nkinga efana nayo.
Khona esikolo lapha asuka khona sekunjani? Bakhona yini abanye abakhuluma ulimi abantwana abangaluzwayo?
Awudabulo lwase lisenzakala iministri asibhalise othisha bonke incwadi bodwa bebhala incwadi becela ukuthi babe-transfer athink wa-transfer about 8 years sozolwama-teacher much but asekhona labanye sobula sikwazi ezimbabwe babakhona abanye babavela komnye umhlubulo elizweni but okwazi imetha le bephethile yizi laba abantu abangu-grade zero lo-grade one abayifundiswa ngesona ubulweni emandebeleni athink ikho waphambaniseka khona iproblem asiko ukuthi esikolo wakulabantu besoneni hayi iproblem ukuthi abantwana abancane bayifundiswa ngesona abebekhona abantu bavela emashoneni but bakwazi ukukhuluma ulimi
hayi kuyezwakala, hayi sibongile ukuxoxa lawe, ungavalela isiZulu. Ah, okay, ubele lange lihle. Hello ke ngumnumzana Dumisani Dube igqwetha ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilale. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokwanda kwamantombazana athengisa imizimba emalokijini zisithi lokhu sekususe isimo salezindawo. Lolu daba lubikwa lubhahe esigabeni sephelandaba Mpophoma lamanye amalokiji aseduze. Ukuhlaziya imbangela yalesi sehlakalo sixoxe lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla othi umumo welizwe yiwo ongaba ubangela lokhu.
Yeah, I have to say that 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 I have to lonakele imsebenzi kayikho nasebenzayo kabaholi ledola lele lisebenzayolelika kalikho ilizwe liphansi ngakho abantu bazakwenza ingabe yini ezabenza ukuthi bathole okuncinyane inhloni sebephosele emfuleni zageleza zahamba yebo kambe bangabe bekhona abanye abavele besebenza khona lokhu kodwa umbono wami ngibona ngathi abanye sebesenzela ukuthi okwanamhlanje kamenza zuzani ikusasa ezaziboneka kakhulu yisona lesi esokuthi ilizwe selifile selibhazalele abantu sebeswele ukuthi bazabamba ngaphi ngobana njengoba ngisithi imali kayikho abathenta amatamati sebebaningi kakhulu labasebenzayo kabaholi kufuneka udla nsuku zonke ngabona isizathu esikhulu kakhulu ilizwe leli seliwile
abakhona abathi ukudla kwalezi nsuku lakho kungakubangela ukubana abanye abantu bebe le mizwa ebukhali kakhulu kungakuliqiniso no
hayi kangukholwa lokho indaba kusizakala kwelakithi kuphela angithi ukudla ethi kudla unengivele emazweni amanye ngasiwelakithi kungani kungatholakali kuwona lawo mazwe lapho laba abadla khona ukuthi kudlayo hayi lokho kangikhola liqiniso abantu bangacadanga khona lokhu kodwa mbona ukuthi hayi kangikhola ungavusa imizwa abantu angeyiwo amaphilisi la lemithi lezihlathi ezithile kodwa ukudla okunjalo ngoba hayi indaba kusenziwa ngabantu kuthiwale okungenziwa ilizwe lonke indaba kungenzakali kwamanye amazwe lapha esithenga khona abakudlayo labo mntengathi hayi okungekucaca ngumuntu njani khona ukuthi kungaba liqiniso leli
kodwa-ke nxa sikhangele umama kumbe intombazana olobuntu obugcweleyo ukuthi engabulahlela kathana aye laye ebhawa kumbe endaweni ezilabaningi esiya thengisa umzimba
kunzima kanti labalaleli ukuthi yebo kumbe hhayi kodwa iningi labo bazama bafele ngaphakathi kodwa kulesika umuntu wesindebele indlala idlisa amanyala yebo kambe bangazake mhlawumbe bakwenze baqonde khona bezindlini zonake zokunathela mbezane kodwa labengxenye emaqini kukhona abangakwenza abangazake bakwenze nxa isimo sikhonile ngibona ngathi kulinyanga abantu basuka balinganise ubuntu babo lokuhwaya kwendlala umuntu akusiyazi ukuthi ubuntu lobo ngasozabudle uzabukwa ngabantu kodwa indlala ingambulala neqiniso bakhona abanye abacina bebeka ubuntu eceleni belandela indaba yethumbu bekwazi ukuthi kakukhondanga kakulunganga kodwa bazuzeni ngakho khona lokhu yibo siyababuka siyabakhuthaza siyabancuma abanjalo kodwa-ke iningi labo ngibona ngathi bangawela khonapho sibili bangathi ngika usathanela amandla kakhulu xaze kwey'ndaweni zendlala.
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Kulomfundisi wesonto yeRoma uFather obikwa emithise usister wesonto kwabulawayo. Umfundisi Kevin Mthunzi Dakayendesa ubikwa ebaleke elizweni waya kwelengilandi ngemva kwalesi sehlu. Usista ozithweleyo ongabethwanga igama ubikwa exotshiwe esontweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izokholo umnumzana Isaac Mpofu.
Okokuqala, wonke umuntu osemhlabeni ungumuntu usenyameni. Lakho ngaphezu kwesono ngitsho lasiphi. Yikho-ke izinto ezinjalo ziyethusa zona kodwa kazimangalisi ngoba sikhuluma ngabantu abangabantu abasenyameni labo. Okwesibili yilokhu baba sehlukene amasonto lezinkolo zehlukene. Thina ngokubona kwethu thina abanye ukuthi imvelo yavele yathi umuntu uzaba lo msizi wakhe, uzaba lo munye wakhe abazasizana owesilisalo wesifazane. Siyanikela imvelo sisithi abantu bangahlala nje sibili, bahlale nje baphilise indalo kaNkulunkulu. Sibone ngathi thina ngokwethu kubona kuvele kunzima ngoba abengabenyama basuka besebewela esilingweni leso esinjalo.
Kungakusenzakalani manje nxa sikhangela izehlakalo ezifana lalesi?
Ngokubona kwami kuyethusa ukuzwa indaba enjalo ngoba umuntu owafungayo wathi yena ngizakuma ngingaze ngangena kulokho abesesenza khona lokho kukhanye ngathi yinto eyethusayo njalo yinto engaqondanga ikakhulu ukuthi kuthiwa yenziwe ngumphristi wayenza le nani bonke bobabili babefungile ukuthi abazukungena kulesi silingo kodwa bobabili sebengene esilingweni esinje kukhanye ngathi sekwenza ukuthi abezokholo ikakhulu abalenkolo leyo kumele bakucabange kuhle babone ukuba kathi imvelo bangayehlula njani. Lamhla sekuvela sekuqhayeka ebala ngoba kube lo monakalo. Kambe ngokufanisa nje kakukho yini okwenzakalayo izinsuku namalanga okungalamonakalo kodwa-ke isono sona sisenziwa? Umbuzo nje esizibuzayo ngawo wona la ukuthi kuvele into yakhona iletha ubunzima, iletha isilingo, iletha ukuthi abantu bese besenziso kanti bengasuki nje baba balandela imvelo bathathe bende njengabanyeni kungabi yisono.
Nisehlakalo lesi singasitshengisa na ukubana lalabo abangafunganga bakhona abayenza ubuchapho obunjalo?
Baningi ababenzayo sikubi lobo buchapha kodwa-ke bese sithi umehluko ukhona. Umehluko yikuthi bona bazelwe abazange bafunge kuNkulunkulu. Isono sika sikhulu nxa ufunge kuNkulunkulu wamtshela ukuthi hhayi uNkulunkulu wami kangiukwenza lokhu kodwa ukuthi ukuthi usuyake uphula isifungo sekuyisono esikhulu okudlula esalabayana abavele bengasenzanga leso sifungo.
Hello ke ngumnumzana Isaac Mpofu ingcwethi ecubungula ezokholo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo.
Y Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 6065, la ku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet bukele ethi www.voaindebele.com, la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Lamhlanje kweziphathelene labesifazane uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lo sanda ukuthola isicoco sokuba nguMiss Africa USA unkosazana Andile Nobuhle Mpofu, yena onguMiss Zimbabwe USA esigabeni seWashington State.
Hello, my name is Zimbabwe. It is the name of Angela Mpofu, and here in media, Umangova is the Miss Africa Washington State.
What do you think, Njani? What do you think about
it? Well, it's a great day in Zimbabwe, USA, not June. It's a time that I'm going to be in Miss Africa Washington State. And I'm going to be in Lula. I'm going to be in Lula. So as you can talk Nama weekend with Shangana Silung Selela Westing is obtaining our humber with stay to humber and journey is for now ting a military provision journey. One of the Kadama categories are three or four categories. Gabba guys are going to cut it down. You see the top five, Gabba is a Konoza, Yumbuzo, Nabambuza, Umbuzo or team. Ma. Nangingaba le $100,000 ukuthi ngiyele eZimbabwe ngi-investor potential investment engingayenza ngaphendula okumayelana nalokhu platform engiyenza yona yokufundisa abantwana yokubancedisa ukuthi bezizokokudla. Ngapha ngabatshela ngathi nxa ingawini imali engaka ngenyanga ngiyaphila ngekhaya ngifike ngiyifake ezikoleni ngifike ngincedise abantwana abangelathuka lokuthi baye esikole abangela kutsha ezinzini.
Abangini abemuli bayakusekela ekwenzeni lo msebenzi, abanye njalo ngabakhangela ngelihlo lokuthi abenza lokhu ngabantwana abangaziphathanga.
Miss Africa Washington ama-categories ethu wonke bazama ukuthi zetshengise abanye abangazeli i-Africa ukuthi i-Africa ilani, i-culture yethu. So for the most part vele ebesifunga ukugqoka khona ke sikugqokayo ekhaya. Mina ku-traditional ngangigqoke okugqoka ngamaNdebele ekhaya. So abantu laba babesithi bona i-modeling kumbe ama-competition anje ngawamankazana abangazithathanga. Ngibona ngani ngabantu abangela ulwazi olukhulu ngalokhu esabe sizenza. Ngoba ama-platforms lawa alungiselela amankazana kumbe amantombazane abanjengathi abafisa ukuthi bebe part of ama-social discussions in our communities, bebe part of ama-difficult discussions, you know, kungabe kuyi-education, kungabe kuyikumelela abafazi ezindaweni ezitshiyeneyo, kuyikumelela laba abaku-domestic violence. So it is a platform or which is strong assisting among us and in our community to be a part of these social changes, social discussions. Which is like to see the struggle, similarly, Lara Bangela Maisi, and Abe and Alzagala in cases of higher authority. But I mean, Abanka and Abantabani support Arakulu, Abani Gale in Hambaneta. Even Noman Labanga is feeling Abantabang support Dai, Noman of Nothing and Sengla Shaga. Abantu abangiphendukise endlela ukuthi hayi kazani lapho usungane silahlekambisa ngangingiphendeke lapho endleleni.
Ela kusasa limi njani kuthi azobani ongayipha kwamanye amantombazane lokhu kuqhubekela phambili ngesikolo sakho?
Ese ngiqhubekela ngokujana yesibili ngelesini qalisa my third year esikolo. So ngibengifuna ukuthi kulaba lapho abafisa ukuthi bebe ngabantu abangena ku-modeling pageantry isikolo sibiyakuqala ngoba lakho kuphathwa ngisho kakhulu PPT brain. angeke ukwani sokuthi ube ngumiss the Miss Africa, the Miss Zimbabwe, the Miss Rwanda kungela sikolo. Ngoba kuzomele uyemelela abantu, kuzomele uyemelela ilizwe lakho, kuzomele uyemelela amankazana njengawe, kuzomele uyemelela umuntu wonke nje jikelele. Kuyoba kumele ukuthi ube yazi into okhuluma ngayo, kuyoba kumele ukuthi noma ngakho nxa ukhuluma abantu bekwanise ukuthi bekholwe kukho lonke okukhulumayo, ube kwazi ukuthi yenze i-research ekwaneleyo futhi eyiliqiniso. So isikole nje I think kube into ezakuthi hhayi ngiyaqala ngenze lokhu ngithi sengiqedisa isikole. Yinto ohamba ndawonye ngoba kuzakudinga kakhulu, kuzafunakala kakhulu lokho konke ozakuzenza. Nxa kuyukuthi lawo uzibona ufuna ukuyenza izinto ezinje, engikutshela khona ukuthi ayisento eyilula. Akusogqoka isigqoko kuphela usuhamba esitejini. Uzabo uphakathi kwamanye amankazana apolished, abanye amankazana akade belesiyenza kwesikhathini eside. And layo nxa ufika kuyesikhathi sakho kuye-first time, kumele ufike ube very confident. Ukhole baqala kuwe ukuthi into le yami ngekwanisa ukuyenza. And akula mntu angakutshela ukuthi angeke ukwanisa ukuyenza, kumbe kula bantu abanje kuphela bangakwanisa ukuyenza. As long as yena uzitshela ukuthi into le into ofuna ukuyenza, into le yinto esenhliziyweni yakho, kuhamba phambili yenza.
Lo-ke ngunkosazana Andile Nobuhle Mpofu osanda kuthola isicoco sokuba nguMiss Africa USA, esinye njalo esokuba nguMiss Zimbabwe USA esigabeni seWashington State. Elemelika elethesa eleZimbabwe izijeziso zenotho lithi lokhe libheke ngelihlo lokhozi okwenzakala kulelo lizwe. Isiphathamandla sedale leCongress unkosikazi Karen Bass olilunga lekomiti ebona ngendaba ze-Afrika lezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele uthi sesifikile isikhathi sokuthi eleMelika liguqule izibopho zazo eziqondane leZimbabwe.
I think we're at a crossroads with our policy and we need to figure out what we're going to do in the next
Sesifikile isikhathi sokuthi sikukule ukuphathelana lobudlelwano bethu leZimbabwe ikakhulu ngezibopho ezikhona okwamanje. Kodwa ke ngilethemba lokuthi kuzolunga. Njalo ngijabuliswe kakhulu ukusebenza kwemithethwandaba lapho eveza ukuba iyasekela ilungelo lalabo abatshengiselayo elizweni okwenza sibe lethemba lokuthi kuzolunga eZimbabwe.
Unkosikazi Karen Bass lilunga ledale leCongress yeleMelika ekukomiti ebona ngendaba ze-Afrika lezinye inhlanganiso zezempilakahle emhlabeni jikelele. Mayo mafiki zolo bayeza ngapha kweleMelika kuyona le inyanga singakehlukani ngothi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Izikolo zesigaba semandebeleni zisilela ababalisi ngapha uhulumende esithi amatichala azehliselwa imali abayithola eyama allowance. Izakhamuzi zakobulawa zikhala ngokwanda kwabesifazane abathengisa imizimba emalokijini. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.